Ilizwe leZimbabwe lilogatsha olubizwa kuthiwa yi-ACC, i-Anti-Corruption Commission. I-Anti-Corruption leyi elugatsha olukhangele ukuthi ubugwelegwele obubakhona elizweni kube lamanyathelo athathwayo ukwenzela ukuthi buphele. Lokhu bekusobala ukuthi nankoke sekubuye kwavezwa okulobufakazi obusegcekeni, abantu bezikhulumela ngeyabo imilomo bengafuzwa, amagama bengakhulunyelwa, kodwa bezikhulumela bona ngokwabo. Sekubuye kwalethwa phambi kwabo esithemba ukuthi labo sebekubonile, ngoba udaba lolu sikhuluma ngalo ludaba olusegudwini, udaba oluselubonwe nguye wonke umuntu, ngitsho kanye laye umongameli. Usekubonile lokho, so bese kulong overdue ukuthi baphawule, bakhulume, batsho ukuthi bona baza kuthatha njani lokho. Kodwa-ke bekufanele ukuthi kube le nyathelo abalithathayo elitshengisela sobala ukuthi ugatsha lolu olwafonywayo olwe-ACC lugatsha olusebenzayo, ngoba ukungasebenzi kwalokhu kahle, lona lule signature ku-AU, lule signature kusadak, lule signature ku-United Nations, kuyazokutshengisela sobala ukuthi ikakhulukazi njengesadak yona engumakhelwane, kuyakutshengisela khona ukuthi i-commission eyabe ingahloniphi i-signature noma isivumelwane efanele ukuthi iziqondise. So okuyinto eqakathekileyo ukuthi i-ACC itshengisele ukuthi i-department esebenza umsebenzi weqiniso.
Uphenyo oseluvuliwe lolu Dube singabona luphatha umongameli Mnangagwa yini, njengoba ekhanya ethinteka laye kule filimu?
Angiboni lusiba khona uphenyo oluyangaphi kumongameli, njengoba esaseyi-sitting president, njalo singakhohlwa ukuthi upresident uba le immunity kwezinye izinto eziyabe zisenzakala. Kodwa-ke nxa kuyukuthi sekusiya ngokuthi umthetho usebenza njani, uphenyo oselungenziwa lugatsha luphenyo olungenziwa bebe sebebeka, mhlawumbe nxa esephumile esitulweni engasese ngumongameli, ilapho eyabe i-immunity yakhe iyabe ingasekho, kuyabe sekule mvumo ukuthi sebengenelisa ukuthi bambize enkantolo, njengalokhu esikubona kusenziwa ku-Donald Trump ukuthi uthe engasekho esikhundleni bambizela amacala ayenzayo. Yinto ekhona emhlabeni, ngisho labo Jacob Zuma, izinto ezikhona esiye sazibona ezifana lezi esizitshoyo ukuthi, kodwa kwakathesi sesi-sitting president angiboni kusiba khona uphenyo olungaba khona kumongameli.
Imisebenzi yenkohlakalo echaywa sobala kule filimu ingaqedwa njani?
Inkohlakalo efana nale esiyibonayo ukuthi iphele, akudingi ukuthi kukhulume umuntu ngomlomo, kodwa kudinga ukuthi kulandelwe i-constitution eyiyo eqondisa zonke izinto ukuthi izinto futhi zikhambe njani. Ngitshola ku-judiciary kucacile kusobala, ngitshola ama-political parties alayo imithetho ukuthi nxa umuntu etholakala ebandakanyeka ezintweni ezifana nalazana lezi esikhuluma ngazo, eze-corruption zana lezi ezobugwelegwele ezikhona, kufanele ukuthi aphathwe njani. Okuyinto engadingi ukuthi sikhulume ngomlomo, into eqakathekileyo ukuthi ilizwe lethu alilandele into ekhona ku-constitution, into ekhona ku-judiciary, konke lokho kuzaphela. Kodwa as long as nxa ukuthi kungalandelwa, kuza kwenza ukuthi ubugwelegwele buqhubekele phambili, lokhu busenzakala ngoba babesazi ukuthi ayikho into engenziwa. Umthetho okhona ku-constitution awufananga ukuthi usegregate usebenzele abanye abantu thize, but ungasebenzele abanye abantu. Wonke umuntu oyabe eyisizalo leseZimbabwe is obliged ukuthi nxa engabe ewa wenza into engekho endleleni, ingalo yomthetho futhi ihlangane laye, isebenzisa imithetho sisekelo owavunyelwana ngabantu beZimbabwe bonke.